Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uZulu kathesi basanganisekile abantu abanengi abakwazi ukuyikho, abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izigi yona izabe isebenza njani. So iluhlu bolukhona, njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzulu abe nembuzo eminingi into la iqalise.
UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazike.
Nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza ubhayethe enkosini esikhona namhlanje lubuyelane kalobho yuna Khumalo, engafuni ukukhuza ibhayethe kuye, uhulumende lo udingani emathambeni? Uyabe dingani?
Wayeyinduna entaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe endiweni uthi uhulumende kumele aqale ahloniphe inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo engakakhulumi ngamathambo kalobhengula. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuwohloka kwesakhiwo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuwohloka kwesakhiwo eHarare. Abantu laba babikwa bebecatshela izulu bemi eceleni kwesakhiwo lesi ebesiseduzane lomgwaqo uChinoyi sasesidilika. Abahlenga abawelwe ingozi babikwa belokhu besazama ukudingisisa ukuthi bangaki abalimeleyo kumbe abafileyo, kodwa bese kutholakele izidumbu zonezo ezine. UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazike. Amabhanga athumele uZulu imbiko kumakhalekhukhwini yokuthi abasoze benelise ukuthola imali yabo lamuhla. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank omutsha umnumzana John Mushayabanu owazise izolo ngokwethulwa kwemali entsha le uthe uZulu kuzamele ahambise ebhanga imali endala yama-bond notes, kodwa umuntu engahambisa imali endala eningi kakhulu uzabuzisiswa ukuthi ubevele eyigcine ngaphi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa nxa sinanzelela kathesi uhluphe sesilinanzelele kumbe sikubonayo, amabhanga akhanya sezithumele amameseji ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala kathesi akula muntu ongenelisa ukubana akhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubona umumo lokhona unjani, ngabona basadinga into zokuthi babone ukuthi ungabule malini. So kuyikhona ukuthi kathesi akula muntu ongenza i-transaction e-RTGS langawo le mali e-bank. So imali zonke zibanjwe khonaphana zimumethwe, akula nto ongayenza. Sibona la makhampani amanye anala ama-parastatal lawo akhuluma okufana naye ukuthi nxa ule-RTGS ungeke wenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi. So kusithi sikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali, la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale. Ngezinye indlela imali zabantu zivalelwe kathesi estoksini, ungeke wayikhupha leyo mali baze baye bayenze lokho abantu bafuna ukuthi babonte ukumbe bafuna ukuthi aligna imali leyo kula ebank lezikhi ngoba ngathi babakulendelela kodwa wakhathesi umuntu le mali RTGS fala umuntu ela mali ngoba kungekho into ongayisebenzisa leyo mali walesifakathi
yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali le
uZulu sikhuluma kanje kathesi abantu bezimbabwe abanene balembuzo emnene ngalampendulo ngoba oqala kulembuzo teacher uthi alright nga imali sikhona izikhi iyo yini ezakusebenza ukuthi ngaze ngifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi US dollar ungabhadala ngezikhi lobanga leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi ukwenzakala njalo abantu bayachubeka ukuthi yananze ukuthi bekule indlela yokuthi kwezi indawo ungakhala emapassportini lezi zinto bezithengwa ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sebenzisa US dollar so imbuzo ekhona kuZulu naleyo ukuthi khathi esinaso kuleziko izabe isebenza yini izikhi kumbe kuyasiqhubeka into zifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezikhi lapho ungabhadala nge-US dollar imbuzo yonke ekhona njalo sinazela ukuthi kambe abantu futhi uZulu umbuzo abalayo ukuthi nxa ususuthi uyaphuma phandle kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini isemukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithole izikhi ngifike ngale ngenezukubana ngiguquleyo leyo zikhi ingene kuleyo mali yelizwe kumbe kuseBotswana mo-South Africa kumbe-Zambia ibanjithele banaleyo mali imbuzo yonke ekhona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganisekile abantu abaningi abakwazi okuyikho abantu balindele ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izikhi yona izabe isebenza njani so iluhlupho olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzulu abe lembuzo emine into la iqalise siyakwazi sathi ngena ku-RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba le mbuzo ekhona sangena ku-RTGS yachubeka lawo yaluza amandla sasinasekulohlupho esiphakathi kwalo njalo umbuzo uzulalayo kathi kambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe loku luza amandla yonke leyo yimbuzo ekhona esebantwini okuthi babone kambe le izikhi izakhukhulwa njani impilo zabo kuthi isebenza le mbuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izikhi ezayo izabe ilamandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise lemuli zabo ngaleyo mali ngoba i-RTGS ibingela amandla kathi ezulama uyinikho ibingancedi ngoba iqala ukuthi ungayithola wedinga imali yemzini ukuze wenelise uba nithenga izini umbuzo wakhona futhi kuzisebenzi kathesi ukuthi ngaso kule zikhi leyo kambe ngayiseyihole le zikhi uhla isebenze konke afuna ukwenza kumbe la izahlupha sofanele futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idwala leyameli ukuthi indosebenza so kukhona ukuthi hayi abantu basahanisekile nje akula muntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona lawa amabhenki ikubona lawa amakhampani nalawa amaparasetali bethiyake esimeni osebenzisa izimali so kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona wabona abamabhizinisi abale mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele kunxa into le isenzakala kathesi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe yiloso simo ngaqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Abecele lebandla lesi-CCC abasekela umnumzana Nelson Chamisa balelwe ukuthi benze umhlangano obujonge ukuhlomisa inkokheli yezigaba zonke zelizwe emaswingo lamuhla eMacheke Hall. Amalunga la abikwa ekunhlanganiso ethiwa Blue Movement acine esenza lomhlangano kwenye indawo ngemva kokuba amapholisa ahlomileyo amanye elezinja eqaqele lindawo avimba ukuthi umhlangano uqutshwe. Sixoxe lesikhulumeli saleli cele umnumzana Promise Mkhwananzi uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Emaswingo awumhlangano wethatha sibile siwenze kodwa ke it's very unfortunate ngoba umhlangano lo was not a public meeting ibiyi-workshop nje engasiyo public meeting it was not a political meeting it was just a workshop
kodwa ligcine liwenza
besinandi ukuzokwenza umhlangano and kungenanto engasiza ukwenza umhlangano nalokho besiwenzile umhlangano workshop ngingathi mina siyenzile i-workshop.
Okay, kodwa ungasitshela ukuthi wona inhlelo zenu zihamba njani kwakathesi?
Inhlelo zihamba kuhle kakhulu, njengoba ngisho ukuthi umhlangano ama-workshop ayenziwa, imihlangano eyenziwa eyokuhlela nokuqoqa ke umhlangano wethu. Silungiselela ukuzigcina kweZimbabwe, iZimbabwe entsha, iZimbabwe ehlelekileyo, iZimbabwe eqondileyo.
Ye kodwa uZulu uyabuza ukubana lona ibandla elitsha kumbe inhlanganiso entsha izasungulwa nini?
Inhlanganiso yabantu esingathi ngesi sakhiwa citizens movement ikhona iyaphambili ibandla lepsiposisi yingxenye yale movement enkulu kuba isiyo yodwa kunye ngokwenzakalayo hlanganisa ama-non-governmental organizations, civil society, abanye abakhokhela abatshiyeneyo ababiliva nohlelo lwe-democratic zimbabwe.
Yena umnumzana Nelson Chamisa uzaba ekhona yini kunhlanganiso le?
Umnumzana uNelson Chamisa nguye umkhokheli we-democratic movement yezimbabwe. Themba labona i-statement asikhipha ekhuluma ukuthi usetshiye inhlanganiso ye-CCC kodwa katshiyanga ezombanga. Ngalokho umnumzana ubaba u-Advocate Nelson Chamisa nguye olokhu engumthungameli wenhlanganiso ye-democratic movement jikelele eZimbabwe.
Manje labo abanye abalo mnumzana sengezochabangu bona libathatha njani? Abasoze bephazamise na inhlelo zenu?
Akula sekuyaphanjaniswa kuhle ngoba sebahlanzwa inhlanganiso baphandle sebesenza laba abakwenzayo okungelani nenhlanganiso ye-democratic alternatives nenhlanganiso yabantu beZimbabwe abafuna ukubona inguquko elizweni laba laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele le-CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemaSwingo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mcheshwe
lamlela nampala kuvembula lamlela
ndwandwe. Kwezemaphandleni iningi lezakhamizi zemaphandleni selikhalela uhulumende ukubana aphange abasize ngokudla bengakabulawa indlala kulandela imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa oze wavuma ukuba kulendlala esabekayo elizweni esithi kudingakala imali engange US$2 billion ukuze ihlenge abantu abafika phose izigidi ezintathu. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxa ilo msakazo we-Studio 7 zithi sezisidla nzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi ufisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabi le nketha betshabi ngoba zonke nje izakhamizi esigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshwe le indlala esiphakathi kwabantu, ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi, be make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa kukhethwa lowo lalowo angeke kusise ndawo, wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekulwisaneni lesi siphepho sendlala ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga kubi. Emathebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi kawekho, ukudla akukho, so konke lokhu kunqaza okuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane umnumzana Gabriel Moyo othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla baza kufa lezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga ngoba abantu baza kufa lezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono ngoba abantu bake bathola amajodo, bathole lamakhabe balibaze. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Unkosikazi Thando Maoba oyisakhamuzi seMatana Mombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo xa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana lowo kumele aye esikolo ayebhekana nezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali kuthole ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenele ancedise wonke umuntu ngoba lo nyaka kulakho ukuthi ngubani. Abantu bonke balambile.
Umongameli Mnangagwa uzowavuma ngolwesine ukuthi kulendlala embelizweni lanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvuza. Umnangagwa uthembise njalo ukuthi ngakho lo yedwa ozabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda noAlbert Ncube.
Siyabonga Albert, asengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo lo Sibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele. UMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathola nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi capacity imlondolozi eyehlele ukuyithwala isidlulisho. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongelamafutha, ibhinzi ngamaganazi ezinyibhinzi ezingavuthwayo. So impuphu yangikhona, impuphu emnyama esingakwazi nyani. Laba abanye abaphansi amabhikla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume aphendu. Ngabe i-amnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo ngoba amanye amatshana angikhona abawenzanga befundisa kwaba yingozi eyabedlelayo. So akufanani lalaba ama-beatlers. Ama-beatlers kuphuma ngoseptemba ngo-Okthoba sebuyeshi. Sikhuluma ngabantu bama-drugs, sikhuluma ngabantu babotefa, sikhuluma amatshala amancane amo-8 months abo-1 year sebele lizwe lokuthi ngamajoba e-english. La bantu phandle abantu abasejele cela libamukeshi ukuthi umuntu lo aze abone indlela engenhla yabedingela abantwana okuya esishi kodwa abesecina esezibona esebhale amacala ayiwo asemphasela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimoslem ayengananzwa ejele useseku-remand. Bekunjani kathesi?
Bekuwes eHarare kungcono ngoba kade bengangifoseli ukuzokhonza ichurch yabo kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesandla. Kade ngihlalela kathesi nabathi kwesikhathi uzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona azame ukukhuluma ukuthi mina phela libe wathi ngumoslem kahla zokugqoka ngikhuluma kungenile 2 years ngisehluke ukukhuleka bengiphila ngokwenza amadiwazi kodwa i-constitution yona inanga ngelo lokholo lomuntu ngoba kwesikhathi wabeza bephuluma besithi into zenu zama-right liyashiya phansi.
Wawusithi njalo bayasetsha okungelanhlonipho labantu besifazane lokho bekwenza
like akumelanga igqoka amandlazi amehle kungenzakala ukuthi wakhohlwe ube kwazi ukuthi uzashice kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi kuthi emalangeni into adluleyo kube le inyisetho eyinyethi yabantu abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi baseshe kafayi bayakhitha ukudla bathi ukudla kakungeni emaseki kwesinye isikhathi bathi bathathe amasaka okugeza kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka abanye manje babe belamaloshini amaloshini awuvunyelwe kungaba le ivasini abangani bayayisolela layo layo bayayithatha amakama amatelkom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha aguga ngitshela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguga uyabe usuphambana ipanitho sosiyagezisa amaqhebu.
Ye ngomzukulu utsho ubani?
Ugadi uyabe yisazikami.
Ukodwa ngabawuphi umhlobo?
Amandebele khona abantwana bangabona angu-4 or 5 umhlobo wakhonayo oyedwa nje umndebele ongani ulezondlana esingamkhonayo njalo into engimangalisayo yilaba amashona angapha ababehave njengamashona eHarare lapho esajele khokhona isiguru angikwazi ukuthi bushungu bani lolunye abani abalalo phezu kwethu ngendlela sesiphila ngakhona sibuya sipeshela sitandan kodwa siphumile singabaphilileyo bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi yabe ikhayiwe yaphela amabhuzwana amachongololo bazasebefake emdizeni kunjalo ngizadlala ikhethi ukuya kwamagundwane mbamachongololo lahla khathana ngoba ungayekela kuyabe kungalaplani la kwesinye isikhathi ade bebuya amavisade befike bahlalise ngxaye bezebengene ngo-1 befike khonangale ngama-9 sesibabone ngo-1 one. Bese sikade bachothele ngakona.
Ungathini ngokufica sokulengxabano kubandla lakho le MRP?
Ubuhlungu khona okuyana. Ngaso ngizwe ukukhanya anthwaite naso isasebenza izipuni zokupublicela befaye inkomthini. Bona laba abayibase bengani badabukana labantu. Sina sikwazi ukuthi uhamba njani asikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe.
Ukuqhubeka nyakhula ngaze ngibe yasabile ngizele kunzimene okungaka. Siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Ngifisa ukuthi ukuqhubeka nge-business yami, ngingathola kahle imali. Njalo ngingathola umsebenzi onganceda lapho ke ku-rank.
What i-business owawusenza?
Angangithengisi, ngangithengi yakhile uyi-shop angikwazi, but impahla zasendlini kukhanya kuchitheke okuningi njezigqoko khanya kuswela. Zeyo into eziningi kukhanya kuchithekile.
Kwangela muntu okukukhangelela?
Lowo
ngunkosazana Vusimoyo, ilunga leMthwakazi Republic Party. Sizwe njalo omunye wakhe unkosazana Sibongile Vanda basanda ukukhululwa ejele eMlondolozi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, siyabonga baba, siyabonga. Yeah.
Ye, ungasitshela ukuthi uluzwe njani wena udaba lolo lokubana amathambo enkosi uLobhengula asetholakele lapho angcwatshwa kuwo?
Hayi, amathambo awatholakanga, azange bawathole amathambo lawo. Singathi nje sokukhuluma ezombangazo sezingena phakathi ezombangazo lapha nje ukuvala nje ukubambisa nje abantu ilije ilanga likwazile nje emini akula qiniso ngendaba le ayikho lokhu ukuthi mhlawumbe uMashobane wagudla ngale eZambia eEastern Zambia at the time kwakuyisigaba esikhulu kunaphayana. Le ndaba yayibiza uzwa ngendaba emuva khonani. Yikho ke ngesikhathi leso yesakholwa ukuthi mhlawumbe ngxe inkosi yadlula khonaphayana. Kodwa ukuthi intaba thize ikhona laphayana lokhu sakuzwa kudala akuthuthanga namhlanje. Sakuzwa kudala sikhuluma lobaba uNyathi uPhathisa Nyathi khonaphana laye engakalobi ibhuku lakhe. Yikho ke sikhuluma ngendaba endala esasiyiphethe njengemfihlo kithi ukuthi engxenye ilele khona phayana. Hathi ukuthi namhlanje ezepolitics bethu ingungu ukuthi sesitholile. Hayi, le nto kudala sasiyazi, sasizithulele nje kuphela ukuthi engxenye ilele laphayana. Lakho phezu kwalokho asoze inkosi khona phayana eZambia ivume ukuthi basondele endaweni ethize bahamba nje egangeni amadoda athize bakhomba bathi hayi niyazibona izintaba ngale sicabanga ukuthi engxenye inkosi ilele khona phayana kodwa angeke lisondele ngoba lokho hayi kuyazila akulamvumo ukuthi lisondele bafika khona le bacabanga ukuthi hayi bazatshengiswa sibili ukuthi inkosi ilele phansi lapha kumbe amathambo alaphana hayi lokho akukho.
Manje ke nxa sikhangela ukubana kungaba liqiniso ukuthi akhona phana amathambo libona yini kufanele ukuthi agejwe ayebekwe eZimbabwe?
Hayi leyo ndoda inkulumo eba ngizwile umuntu omdala ekhuluma ngumthanda kakhulu ngimhlonipha kakhulu uMbulazi uKhumalo uLeo umuntu omdala uXegwana esithi lingawathola amathambo lawa lizawenza since sizathola liwagula liwagula lisenza imthanyithanyi sigide ebusuku lisenzani kuzaba njani Umbulazi wathi linqwala uvele ukukhuluma ngento le wathi kuyazila and lakho umuntu ohlose ukuthi asondele athinte enzeni uyazethesa nje izimo uyazethesa izimo ngoba lapha usedlulisile amalawulo wadlulisa kanjani nxa ukuthi phambilini and lapha ngikhuluma ngokuthi kuzaba isigodlo esikhulumayo ebukhosini ukuthi kuthweni senzeni kufanele yini ukuthi silonde indlela siyekhonale siyecungulula ukuthi lathi sithole iqiniso ukuthi yikho yikho konke lokho kuzaphuma esigodlweni kombulazi ukuthi singahamba endleleni leyi singakafiki esigabeni sokuthi siqukule simlethe ngapha kithi hayi lokho kukhathana kakhulu kodwa into engayikhuluma kakhulu ngitshaye phansi ngenduku kakhulu indaba leyi ayingenelani lombangazi ayingenelani lepolitiki ayingenelani lohulumende okhona ikhatshana ikhatshana nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza ubayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobo inqula khumalo engafuni ukukhuza ibayethe kuye uhulumende lo udingani emathambeni uyabedingani kukhokho komuntu lo ebanzi kakhulu uhulumende engalawuli kuyavila sibili kakhulu engathathi unyathelo
hayi kuyezwakala esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi mahlaba ezulu siyabonga kakhulu ukuthi sihlaphule ithamba leli sikhulume ngakho siyabonga ba
hayi lathi sibone lo-ke bekungumnumzana Felix Nhlanhlaya Mangwendiweni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo uhlelo lunye neviki ezayo isikhathi sinye. Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi uPetros Lovu ohamba njalo ngegama lokuthi umzukulu kaGoliyathi linsizwa idabuka esigabeni sedandanda elupane kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ngedlalade layo elitsha.
Siyohlanganelupane ngalengo siyohlanganelupane
ngalengo siyohlanganelupane ngalengo nabalaleli be Studio 7 kwezomculo ngiqale lonyaka so ngikhuphe ingoma eziwu-4 angingahambi ibanga elide kakhulu
wahle wangena umzuku kaGoliyathi madoda abanye bathi ngumhlanganiso ohlanganisa into ezimnandi ngithupho kabuyela sobathofa lapho amabhathani bese ngishaya ebantu ngengo ngithi kumemeza umsira ngimthathaleko lasetholotho phansi kwese angikathi isigodi waphinda kwamemeza njalo uthambo lenyoka ngimthatha kwetholotho kwadlamini isigodi ngithi ngikazobashaya abafana ngengoma bekhala abakhalayo bese bezonda abalomoya
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngihlala kwelase-South Africa bakuntungameli inumber zami 0622552869 ngizophinda njalo 0622552869 ngihlala ngise-Johannesburg kwelase-South Africa
ubatshiyela wapha mazwi abalandeli
abalandeli bami ngibatshiyela ukuthi noma kungabe kunzima kangakanani emculweni ngisazoqhubeka ngibajabulise bengakhathazeki
into nje engayitshela nje abathakazelela ingoma zami naku-online angingazifaki ngisazama ukuthi ngizifake ku-online ipheji le-Facebook ma beyabe bendidinga abantu bengandithola ma begugula laphana bagugula libhalwe mzukulu kaGoliyathi hlanganani
umbona ngenje akhulakazi Good night.
Nanso ke insizwa edabuka eDandanda ethiwa yona nguPetros Ndlovu kumbe umzukulu kaGoliath esidobela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuwohloka kwesakhiwo eHarare. UZulu uthwele nzima lamhla ngemva kokwehluleka usebenzisa imali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande sithi sidibanele njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.